well ubuhlungu kakhulu abantu bezimbabwe ngoba izithenziso lezi and i-America ithi yona ngezabantu abathize bathi 84 labathi lama-company bathi ngebathi 56 around there I think kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayisuyo wona la ma-indibuza lilizwe lonke okuba-affectayo ngitho njalo and bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izithenziso lezo zikhangelane lokuthi ezimbabwe akulama-human rights ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America ezimbabwe kumbe ngithi i-Africa so ama-interest akhona yiwaphi ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi sinoto ye-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayiyi-underlining yami kuphela
kodwa kundaba zamalungelo khonapho babundlovu ungathi uhulumende wezimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangelizehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula
kulo muntu othakazelela ukuhlukuluza kwabantu nokulwa kwabantu angiboni mina amalungelo abantu into eqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty and nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyalihlala ngilalele ngizikhothi zakuthini yona ikhothi ngadala kuqala uhulumende ayemhlukuluze lami ngiyasola kodwa ikhothi ngathile kuqala ngoba ngiyewakhile separation of powers so nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona azeshisaye sikhuluma nge-rule of law yena leyo
izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwezimbabwe lemelika buyaqhubeka ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kwezimbabwe lemelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula ungathini ngalokho
angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo uma umuphikisa uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lama-company angu-56 nxa bewakuqamba le lizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.